sendaba ku VOA Ndebele.
Sakazweni we Studio 7 ngolwesithathu ekuseni mhlaka 27 kuLwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, elemelika lithi ukubhidlika komnotho weZimbabwe kubangela ukuhlupheka kakhulu ebantwini kulelo lizwe, ngakho kufanele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa asebenze ndawonye labantu hatshi ukulwisana labo ekulungiseni umnotho welizwe. Iningi lithi uhulumende kumele alungisise ngokuchecha udaba lokukhalala umsebenzi wabodokotela ngoba umumo usumubi kakhulu ezibhedlela.
Uyengagula basibabona nje befly amaframe achina besiya kwelatshwa kwabe China nase South Africa, ngoba bona imali balayo njalo nje kabayelatshwa kuleli lizwe laseZimbabwe. So yiproblem esikhangelane lathi thina abantwana baseZimbabwe.
Udaba lokususwa kwenduna umnumzana Felix Nhlanhla Mangwendiweni esihlalweni luqhubekela phambili, njalo akukabi lesisombululo.
Yebo, Douglas Dusa Nindweni, isiqino sikababu uNdweni uKhaisa ubambi uNjola uMadanga uthwala besana umputhi yamahlathi isizwe sakhe namuhle ngokuhamba kwakhe sinqunu umuzi kaMdlali abahloniphanga amasiko.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Elemelika lithi ukubhidlika komnotho weZimbabwe kubangela ukuhlupheka kakhulu ebantwini, ngakho kufanele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa asebenze ndawonye labantu hatshi ukulwisana labo. Lokho kuvezwe nguSenator James Risch, umgcini sihlalo wekomiti yedale leSenate yeMelika ebona ngeziphathelane lamanye amazwe eUS Senate Foreign Relations Committee, embikweni ewethule enkundleni yebulenjini eTwitter izolo ntambama. Ikomiti le ithi kufanele uMongameli Mnangagwa alwisane lenkohlakalo njalo asungule inhlelo zokuvuselela umnotho welizwe okuzaqeda ukuhlupheka kwezizalwane zeZimbabwe. Iningi lithi uhulumende kumele alungisise ngokuchecha udaba lokukhalala umsebenzi kwabodokotela ngoba umumo usumubi kakhulu ezibhedlela. Isicelo lesi silandela ukukhalala umsebenzi kwabodokotela bezinga eliphezulu ama-senior doctors izolo bekhonona ngokuxotshwa kwabodokotela bezinga eliphansi ama-junior doctors abedlula amakhulu amane. Uhulumende uxotshe odokotela laba isithi bakhalale umsebenzi ngaphandle komthetho. Embikweni ewethule izolo, inhlanganiso yeZimbabwe Senior Hospital Doctors Association ithe uhulumende kumele abuyisele bonke odokotela laba emsebenzini, njalo abengezelele iholo ukuze amalunga ayo abuyele emsebenzini. Okhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni uthi ukukhalala umsebenzi kwabodokotela bezinga eliphezulu lokho kuchiya umomo ezibhedlela usomubi kakhulu. Kungxoxo ayenze lo ntungameli Nkomo weStudio 7.
Umumo osezibhedlela kawumanga kakuhle nje, ngoba singakhangela eminye imifanekiso ekade ilokhisa bhodabhoda kula esingayithi ngama-social media nje, ayibukeki kakuhle. Njalo ukuhamba ukuyazibonela wedwa nje kukutshengisa ukuthi izibhedlela zalapha eZimbabwe zonke ngokwanda kwazo azisasebenzi, njalo akusela ncedo olutholakalwayo nguZulu. Lokhu nje yinto ebuhlungu kakhulu, ngoba thina abaningi balapha eZimbabwe siphila ngokwelatshwa ngabodokotela laba, njalo siphila ngokwelatshwa ezibhedlela lezi. Kodwa siyazi ukuthi uhulumende yena uzimisele ukuthi angathathi lutho, angazithathi any step ukuthi alungise nenkinga, ngoba yena oyengagula basibabona nje befly amaframe achina besiya kwelatshwa kwabe China nase South Africa, ngoba bona imali balayo njalo nje kabayelatshwa kuleli lizwe laseZimbabwe. So yiproblem esikhangelane lathi thina abantwana baseZimbabwe ngoba lapha kukhanya vele sokubulawa umuntu wonke ogulayo nje esingayithi nyawe silungi yi-silent genocide yinto into esiyenzakalayo lapha ngokusweleka kukahulumende ukuthi alungise lolu daba.
Lungalungisiswa njani lolu daba Nyoni? Uhulumende kumele aluphathe njani?
Ukulungisiswa kodaba lolu nje into elula kakhulu, into efunakala ukuthi uhulumende azithobise njalo azehlise, abuye ahlale phansi nezisebenzi zakhe baxoxisane ukuthi udaba lolu lungalungisiswa kanjani. Uhulumende njalo aprioritize izinto eziqakathekileyo ngoba imali ayidlalisayo ethengela abantu ama-chicken in nama-chicken slice kanye nokuyenza ama-match anti-sanction nokuthenga izimota, imali ayidlalisayo leli esekela ukuthi aholise odokotela ukuthi bathole umholo osebenzayo. So uhulumende wethu ulaloyo esingawathi ngama misplaced priorities, ukuthi uqakathekisa into ezingelangqondo, asuke agike bese sithi kanamali yokuholisa odokotela kodwa imali yokudlalisa lo mali yokwenza into ezingelangqondo enayo njalo eyithola. So uhulumende into akumele azenze uyazazi sibe but ukuthi yena akafuni ukuzenza ngoba ngazihluphi ngoZulu kalani nokunakezela ukuthi uZulu uphila kanjani, ngoba yena uhulumende okwakhe yikutshontsha kanye lokuthatha izimali befaka esikhwameni zawo bebulala ilizwe ngokuthatha umnotho wonke besenza intando abayabo abayifunayo bengenani nokunakekela uZulu ukuthi uZulu uphatheka kanjani kumbe uZulu ugcinika kanjani.
Lo mnumzana Charles Nyoni olwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni lo ntungamili inkomo weStudio 7 eseHarare. Asenelisanga ukukhuluma lesiphatha imandla zikahulumende ngalolu daba. Udaba lokususwa kwenduna uFelix Nhlanhla yamaNgwendiweni esihlalweni luqhubekela phambili njalo akukabi lesisombululo. Induna zathatha isinqumo sokuthi umnumzana Ndiweni amiswe umsebenzi ngoba engasizibulo lakoNdiweni. Ngempelasonto enye indodana kaNdiweni umnumzana Douglas utshele iphephandaba leThe Sunday News ukuthi umnumzana Nhlanhla yamaNgwendiweni ungenisa ezombusazwe kudaba lolu yena engayisilo izivulo. Ngesizwe amazwi kamnumzana Douglas Ndiweni ekhuluma lentathela izindaba zephephandaba leThe Sunday News.
Mina ngihlale nomdala njengesicino, yimi uDouglas Dumisani Ndiweni, isicino sikababa uNdiweni uKhayisa uba uNjola uMadamu uThwala Besaa uMputi yamahlathi. Isizwe sakhe namuhle ngokuhamba kwakhe sinqunu abantu abathile umuzi kaMdlala abahloniphanga amasiko. Amasiko akhona, akusiko ukuthi amasiko awasekho, amasiko akhona. Abanye bayathatha indlela ukuthi nje baphume emgwaqweni bangene kusini kodwa indlela ikhona beyiyazi indlela iyatshiywa ngokoko lakhathi esilathi singedlula siyathiyela ingane zethu indlela yobukhosi indlela yangakithi kuluhlazi njengoba sikhuluma kunje ukuthi umnewethu uNhlanhla uFelix simazi enjalo sekukhula sonke awula nto engaziyo ngayo umnewethu kodwa saba nokumcebisa ngokukhothama kwamdala ukuthi into ngale wena osuyilalamela ayisiyo yakho isinto sakithi. Into ngale ilomnikazi, izibulo kababa likhona, uyaphila uJoram Tambo Ndiweni.
Lawo ngamazwi kamnumzana Douglas Dumisani Ndiweni. Silokhu sikudaba lunye uChris Gande weStudio 7 uxoxele isikhulumeli semuli yakoNdiweni umnumzana Wilson Bancinyane Ndiweni yena othi UDouglas wake waba ngukansela webandla lezanu PF angabe esetshenziswa libandla elibusayo ukususa umfo wabo uNhlanhla esihlalweni. Umnumzana Ndiweni uthi uJoram okuthiwa kufanele abe yinduna laye kayisilo izibulo.
Esiliqiniso lesi ukuthi okuyizinto hayi ubamincane lenjezifanelayo ohlangiswa njani ngoba uzimbu ngalezani sineproblem ubhutisaphinda ekhansila wezani. So ngaleyo ndlela vele mina kangifuni because kungatethanga loshanyakaina kungabuwenakali nje kuba ezibantu ohlanyayo kuba iphakathi kwalaba bantu yikho nje ngadiileni. Zibulo likabhuti uKhayisang Mashabezulu ukhona uyaphila usendaba zinduna uhlale khona ngikhaya onguyo ingqabutho nxa akhuluma ngokuthi sifuna ingqabutho nguye loja uMashabezulu uJoram kaseyefestibol. So lumfana okhulumayo ngiyazikhulumela akufunayo ngiyayazi unina wabukhona sibuye kuumhlansa ngisibenina kwenze bosabantwana mzala umasuku. So lumfana osiyomuzi asitele kumpekatela uhlanga ukuthi imbuli yakhona akhuluma ngayo.
Manje nxa sikhangela lona lolu daba lumi ngapho kwakathesi, induna yona yamiswa yini kumbe lokhu isenza umsebenzi wayo?
Hayi, there's not even a single document in the way. But I think umuntu uma esuspendwa kumele esha i-hearing atshele ukuthi ulecala leli naleli naleli. So mina ngizenzisa icala lokuthi umuntu basosesibheni kuthiwe licala ukuthi bona laba abakhulumayo bangobani kati kwendiweni babe basiemagumeni akwabo sizokhulume ngokuke kubudeni kwabo azikazifike khona induna ibeka ngabantwabo ibeka dibhuma singasesilbekumhlansha endikasirizeni.
Kodwa yena uJoram le alikhulume laye yini njalo uthini ngadaba lo?
Asikaze sikhulume laye njeakhulumu ngayekhuluma lapho nalapho nathi asimangalisi ukuthi ayengafuni ukukhuluma nje semilini embazini sengingake atshiye thini okwaba abancane eceleni ngake unini omzalayo bazakhulula uJoram is almost 46-47 years engekho kuyena abakhuluma khona.
Lo mnumzana Wilson Bancinyane Ndiweni isikhulumeli somndeni wakoNdiweni ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Ngesikhangele ezi indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo, uMongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukukhulumisana labatsha enkundleni yeRimuka Stadium eKadoma lamuhla, njalo kukhangelelwe ukuthi bazafika inkulungwane ezingamashumi amabili lenhlanu 25,000 abazamlalela. Umhlangano lo ukhangelelwe ukuphatha ukukhuphuka kwentengo yampahla mahlayana kanye lokugcizelela ukuthi uMongameli Mnangagwa nguye ozancintisa kukhetho luka-2023 emele ibandla lezanu-PF. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Khona manje nxa kuzatrayikha la ma-senior doctors sokunzima kusekho kuhle nxa kungavuka kugule umntaka president bamthwala bamhambisa eSouth Africa, bamthwala bamhambisa ngaphandle kwamazwe. What about laba abantu abakhona abasezibhedlela khathesi abagulayo? Akula muntu obanakayo nxa odokotela bestrikile ngabi le ndaba ukuthi hayi wothi nizame lapha bahambe bayelapha abantu. Umuntu ozikhangelela yena le mvuli yakhe ukuthi as long as yena edlile, as long as yena ethole yonke into, bona khona ngale ngaphezulu bayadla bayasutha bayizinothi, kodwa abantu phansi la bahawula, abantu bahlupheka, abantu bayafa nsuku zonke, abantu balambila kulakudla. Ngilizwe bani lona lelo elinjalo?
Hhayi, lubaba akasuke akasuke shem ngama 50-50 la atholakalayo kwenza ukuthi abanye omama bagcinise bangasazehlisi ngaphansi kwamadoda. Kodwa ke siyabongela nje amazwi omama labo njengabantu bedaliwe uNkulunkulu bafanele ukuphathwa kuhle, ukuze kutsho nje iBhayibheli ukuthi omama bazehlisa phansi kwamadoda abo, lawa amadoda abathande omngabo labo. Mina engikhulumayo ngubaba Ondlovu Selupane esigabeni semalungu ku-ward 17 ngaphansi kukakhansili uSiduduzile
nangusibanda. Sibuswa ngabantu abangani kabafundanga ngabathi balweli lizwe, but ukusiphatha kwabo bayakwazi ukuthi ungene embusweni kabazange bevotelwe umuntu, yikho bezithwalisa nzima kanje. Yonke into yakhwela, ifiweli, ukudla, angikwazi ukuthi ngabantu abanjani. Ngiyabonga.
Amalungelo abomama kungaba ngcono sizitshayele thina abafazi bethu abanikazi kulokuthi bayotshaywa ngabantu bomthetho abayibo kuthwana bakhuluma ngokuthi bagcinwa abafazi bona bafuna ukutshaya babanye abafazi. Ukuthi nabafazi bethu sihlezi laba sibatshaye, siyaphuzana, ngabe siyabahlupha, ngabe bayasuka behambe bekibo ngoba babotshelwa ngemzini yakibo lapho abayendele khona. Abafazi abaningi abangekho ekumendweni ngenxa yokuthi angabona kunzima uyasuka ehambe. Ngiyabonga makhe.
Uwe sanibonani. Akufanelanga ukuthi sithi siphakathi kwencindezelo kahulumende kanje bese sikhanya lathi sesikhuphula izitshintshi just because uhulumende osiphethe yasemthandi. Leyo kuyidecision embi kakhulu ngoba babulala uZulu. Sabacela osomabhizinisi le government siyicela kakhulu ukuthi ibe le price control kuwonke osomabhizinisi okhona elizweni. Okhulumayo yilina uPrince waKwaNdlovu lapha ngase South Africa manje.
Kumalungelo abomama labo mama lingiyalandeli kakhulu khona ukwela ukutshelwa okunye lisuka lani kuthi mizini ngokuthi ungatshelwa lokhu namuhla suvuka sithi umthetho utheni siqalisa ukurodisa umngakho. Kufuze ube kwazi ukuthi loba kuthiwa loba kuthiwani ungaphansi kwakhe angakube 50-50 lo mgaqo. Even abantwana babizwa ngobaba wabantwana. Kuyenzakala uthi usuzwe umthetho nalowo usudelela okokuthi usayangaphi, awusungenze lutho umthetho ukhona ngokwana kuyahlukuluza kubaba. Obaba bakwanisa ukwenza njabo mamuni zakhithima emapholiseni ugcine sesilwa ke amapholisa akusebenzi futhi ukuripota kukababa. Uzokuthiwa nobaba abanye basemajeli sikhuluma so kwathiwa nabarephile barephile. Umuntu okhonjiweyo khonjiwa sibili edingwe waza wahlukuluzwa ngumuntu inkazana emdinga ize ethi kanti ngenzeni, sendandelele kakhulu ekugcineni eyobotshwa nalwana umuntu. Yabona ukuthi obaba ba-abhuza kakhulu kulabo baba kathi sabasemajeli ukuthi iqiniso ngeqiniso uthole ukuthi ubaba lokalacala otherwise wabhadala kungabana abathengisa imizimba ekugcineni egcine zetshintshi lethi hhayi irejiwe. Izinto kufuze zibe balance ningakhangela omama bodwa. Obaba sowungathi asubantu kodwa ekugcineni uzasokuthwala umama uyahlukuluza kodwa ubabe sisebenza nzima esebenzela umama. Ungambona esebenza yena uba bengasebenzi imali izaba lenkulumo engingaya ngibo kamfazi. Kufuze bebekwazi ukuthi bangaphansi kwabo kwabobaba babo abantu ababathatha ngakibo. Imithetho abayitshelwa ngibo ukuthi hlonipha umkakho ungaphansi kwakhe. Ndifuna ukulingisela amakhiwa thina singabantu abamnyama siyazibulala thina ngokulandela imithetho esingazalwa ngalayo. Ungayithethiswa indoda yakho usungavuka usiyatshela abantu ukuthi yena mhlunte akusebenzi lokhwana uzahlala uthwele ingubo uhamba kula ndoda ehlala nomfazi ophikisana naye. Lama ngimfuni sibi angaba ngcono ehambe kibo angayala ikurabeziyagcina sesisilwa khona. Funa umfazi odlalelayo ungaphansi kwami ngoba yimi endlobola yimi engimdingela ukudla emhlala labantu abami urayithi uyangizalela. Ngiyamhlonipha but kufuze engilalele engadonsi ukudlayo ungangani elandela lokho okwamahulumende phezulu. Le phezulu ba-right ngoba abafazi
sakwanisa uhamba kwamanye amazwe isiya yenza imeeting owamufaze reserve ngathi esuke kwenye indawo enjiye uyabe siyama uhlale ekhaya kuphela akala degree ayihambisayo ukuthi uyalingana lami esiyama angazwe inhlanganweni ezokhulu kunkulumo ezikhulunywayo uyabuya lazo ezijhiye phandle kwekhaya. Ngiyabonga makhe.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lanile enelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Sithanda njalo ukuxolisa kulabo ande ukusilandela kukhasi lethu leFacebook ukuthi lamhla hayi asi-live streami kodwa sizaqhubeka ke ngoku-live streama kusukela kusasa. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uphenyo olusanda ukuqhutshwa ngumanyano we-United Nations luveza ukuthi inani labantu abathelelana igcikwane le-HIV selehlile kanye lelababulawa yilo mkhuhlane. Ukujwayela ukuthelelwana okutsha okwama-new infections liyakhuphuka kwamanye amaqembu abantu, kukanti inhlelo zokulwisana lalo mkhuhlane seziziningi. Inkulungwane lenkulungwane zezizalwane zePalestine zifolile izolo eWest Bank zisola uhlelo lweMelika oluphathelane lamaJuda. Bachise amathaya kanye lesithombe sikamongameli Donald Trump weMelika ebesigqokiswe iflegi ye-Israel. Kodwa amapholisa abathele ngentuthu ehitshayo abafolayo kwathi ama-rockets amabili adabuka e-Israel adubuka e-Israel esuka eGaza. Namhla kweziphathelane leMelika siqhubekela phambili ngengxoxo yethu loNkosazana Sibusisi Wedube osedolobheni leMinnesota khonapha eMelika okuhlelo lweInternational Humphrey Fellowship emele iZimbabwe. UNkosazana Dube ongumqondisi wenhlanganiso yeNational Youth Development Trust usichasisela okuningi ngempilo yakhe.
Hayi hayi, ukhona kuhle eMelika, hayi kuhle kakhulu. Ilizwe elithuthukileyo, mina engikuthakazelela kakhulu indlela zabo zokuthuzulwa kwanisa ukuhamba lula, zithi i-transport system yabo. Kulula kakhulu ukuthi usuke lapho siya ngaphi ngemali encane phansi kakhulu, ngoba kulezitimela zakhona ezigadwa wonke umuntu, noma umuntu ovela osebenza ngaphi nongasebenziyo uyenelisa ukuthi esebenzise i-public transport. Abayithi i-public transport indlela zokuhamba nje usiya usuka kule indawo siya kwenye indawo kulula sibili. Ngibona kukuhle, ngiyakuthakazelela. Enye into engiyithakazelelayo lapha ukuthi umuntu lo muntu uyavunyelwa i-opinion yakhe. Wena nxa ule mbono yakho uyavunyelwa ukuyimisa imbono yakho ungavinjelwanga ngumuntu. Izinto ezithengiswa lapho okunye futhi ngasho ukuthi kuyathengeka, intengo zakhona ziphansi ikakhulu ekudleni kuphansi sibili kuyaphileka. Engani angikuthakazeleli ngokwe-medical system zabo, ingani ithe phezulu zempilakahle nje, ngani kuyaziza ukudlula kwamanye amazwe lapha mina emvela khona e-Africa. Kodwa okunye nje hayi kuyabukeka and yeah.
Manje sesikhuluma ngokudla, kuyatholakala yini okwejayeleyo ukuthi awukhanuki yini isithwala kumbe indlela imbida ephekwa ngayo ekhaya lokunye nje okuthiyetshiyeneyo?
Kukhona okufanayo lokwekhaya ngoba kulama-Somali, kulama-East African lapha e-state leyo kuthiwa yi-Minnesota. Kukhanya ngama-early 90s kusekuleni be-Somalia bafika, abaningi bafikela lapha babaletha lapha belethwa as asylum seekers balapha. So bakhona kulama Kenyans, kulama Eritreans, kulama Somali. So mina nxa ngithe ngikhanuka isithwala kumbe impuphu, kuthenga impuphu ngihamba kuma Somali shop ngiyethenga imbida bale balokwabo bayithi kale, iyahambelana le chomoliya le kovu esidla ekhaya. So ukudla kwabo hayi kumnandi okunye, okunye ngathi u overprocessed kuchiyana ikukuchiyana wakhona lo ekhaya kungani ku ukudla kwangkhona ku too much ku overprocessed akufanani lokwethu thina eZimbabwe sidla ukudla okunatural okulokudla konke phakathi.
Kodwa endabeni zokuzilibazisa ke uyabathola yini abavela eZimbabwe kumbe kulula nje ukuxoxisana lomuntu ovela kwamanye amazwe lichitha isikhathi?
Ya, lapha ngiyakuthakazelela kakhulu ngoba i-program le Ubetham Free Fellowship futhi ikhuthaza kakhulu ukuthi sixoxisane labanye abantu abavela kwamanye amazwe. So abeZimbabwe bakhona nyana balutshwane kodwa ku-state le sengabona ukuthi bakwamanye ama-state e-America. Lapha kulabantu abaningi abavela ezizweni ezitshiyeneyo njengangatsho ukuthi balamasombali, kulama-Eritrean, kulama-Indian. Ku-program yethu le thina esibuye ngayo kulabantu abavela emazweni atshiyeneyo. And ngikuthola kulibazisa sibili ukukhuluma labanye abavela kwamanye amazwe. Ngiyakhanuka-ke kwesinye isikhathi ekhaya but ngiyabonga i-technology ukuthi sayenelise ukukhuluma labantu abasekhaya.
Lo ngunkosazana Sibusiso Dube okuhlelo lwe-International Humphrey Fellowship njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-National Youth Development Trust eZimbabwe sixoxela eseMinnesota khonapha eMelika.
Namhlanje yakhujumoya uthandaza Nkosi yami
ngiyacela
ngiyacela manihambe kanye nawe Nkosi yami
kanye nawe
kanye
nawe
kanye nawe Nkosi yami
manihambe
manihambe misa yo
kanye nawe
kanye nawe Nkosi
anifune
anifune yami
tena
maipele ntando
yami
manihambe mina
kanye nawe
kanye nawe Nkosi
kanye nawe
kanye
nawe
kanye nawe Nkosi
manihambe
manihambe mina
kanye
nawe Nkosi kanye nawe Nkosi
anifisi
anifisi yoni mfuyo izekimi Nkosi
ngicelile
ngicelile hela kunu ngawo kimi Nkosi
anifisi
anifisi yoni mfuyo izekimi Nkosi
ngicelile
ngicelile hela kimi Nkosi
kanye nawe
kanye
nawe Nkosi
kanye nawe Nkosi
manihambe
manihambe mina yo
kanye nawe
kanye nawe Nkosi
nomindlela
nomindlela inoshu noma inde Nkosi noma iya ekolkota ngiye nawe Nkosi
kanye nawe
kanye
nawe
kanye nawe Nkosi
manihambe
manihambe mina yo kanye nawe Nkosi
ilungile. Yebo ke umculo we Man of Influence besithi kanye nawe singakehlukani ke sithangele ezinye zendaba ebezikhokhela elemelika lithi ukubhidlika komnotho weZimbabwe kubangela ukuhlupheka kakhulu ebantwini ngakho kufanele uhulumende kamongameli Mnangagwa asebenze ndawonye labantu hathi ukulwisana labo. Iningi lithi uhulumende kumele alungisise ngokuchecha udaba lokukhalala umsebenzi kwabodokotela ngoba umumo usumubi kakhulu ezibhedlela. Hayi ke siluqabala pha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.